Isahluko 1. Ubhidlizwa komuzi waseJerusalema. Ngabe umuzi ngabe usazi njalo wena ngalolu suku izinto ezilokuthula kwakho kodwa kathesi zifihlakele emehlweni akho ngoba ziyeza insuku lapho izitha zakho ziza kugebhela khona umthangala zikuzingeleze zikuvimbele ngenxa zonke zikulalise phansi emhlabathini wena labantu bakho abaphakathi kwakho azisoze zichiye ilitshe elilodwa phezu kwelinye phakathi kwakho ngoba ungasazanga isikhathi sokwethekelelwa kwakho Luka 19 verse 42 to 44 GC 17.1 Esiqongweni sentaba yase Oluvethi uJesu wakhangela idolobho laseJerusalema phambi kwakhe kwakuchaywe ukuthula lobuhle kwakuyisikhathi sePasika inzalo kaJakobe yayihlangene iveza kuzo zonke indawo bonke belande ukujabulela umbuthano omkhulu wesizwe sako-Israyeli phakathi kwezivande ezivinini lasemaqaqeni aluhlaza kwakugcwele izihonqo zezihambi njalo kwakubonakala izigodlo lemiduli emikhulu yesiviko sako-Israyeli indodakazi yesizwe sako-Israyeli yayibonakala ngokuziqhenya sengathi yayisithi ngihleli njengendlovukazi njalo ngeke ngibone usizi ilokuzibuka ngenxa yobuhle bayo njalo yayicabanga ukuthi iphephile ngaphansi kokuthandwa lizulu njengasendulo lapho ichacho lesikhosini lalizwakala lisithi ubuhle besehlakalo intokozo yomhlaba wonke intaba yaseZiyoni umuzi wenkosi enkulu amahubo 48 verse 2 phambi kwakhe kwakubonakala ngokugcweleyo izakhiwo ezinhle ezinkulu zethempeli insava zelanga nxa lalitshona zazikhanyisa imiduli yalo eyayimhlophe njengongqwaqwane njalo yayizikhazimula kusukusela esangweni legolide kusiya empotshongweni lasesihlothini ukupheleliswa kobuhle lalimile njengegugu lombuso wakoJuda Uphi umntwana wako-Israyeli owayengakhangela izakhiwo zethempeli eyayikela ukugcwala intokozo lokuhlonipha kodwa uJesu wayeleminye imicabango ehlukeneyo engqondweni yakhe wathi esesondele wawukhangela umuzi njalo wawukhalela Luke 19 verse 41 Phakathi kokujabula komuntu wonke lapho uJesu wayengena njengenkosi emzini waseJerusalema lapho ingatsha zelala zazizunguzwa khona lalapho amazwi entokozo athi Hosana ayezwakala emaqaqeni lapho izinkulungwane zabantu zazimemeza zisithi uyinkosi umsindisi womhlaba wafikelwa lusizi ulalungazwisiseki yena owayeyindodana kaNkulunkulu eyayithenjiwe isizwe sako-Israyeli ngamandla akhe ayenqobe ukufa njalo wabiza bonke ababethunjwe yikufa ukuthi baphume emathuneni Nguye kathesi wayesehlengezela inyembezi, hatshi ngenxa yosizi olujwayelekileyo, kodwa ngenxa yokudabuka okukhulu. GC 17.2. Inyembezi zakhe zazingayisizo zokuzikhalela yena, loba nje wayesazi lapho uhambo lwakhe olwaluzaphelela khona. Phambi kwakhe kwakulensimu yaseGetsemane, lapho ayezahlukumezeka khona. Isango lezimvu zomnikelo lalo lalibonakala phambi kwakhe, lapho okweminyaka eminengi ezazingeniswe khona, njalo ensukwini ezimbalwa laselivulelwa yena futhi. Yikho lapho owakumele alethwe ekuhlatshweni njengewundlu. Isaiah 53:7. Bucwadlana nje kwakukhona indawo yaseCalvary, okwakuyindawo yokubethelwa. Yikho lapho owakulendlela uJesu ayezayihamba, njalo okwakuzabonakala khona umnyama owawusesabeka lapho edela impilo yakhe njengomnikelo wesono. Kodwa kwakungayisiwo umcabango wazo zonke lezi izinto owaletha iyezi losizi kuye ngehola leli lenjabulo. Wakhala ngenxa yenkulungwane zezakhamizi zomuzi waseJerusalema owawuzabhujiswa ngenxa yokuswela ulwazi njalo lokuvaleka kwamehlo kwabantu laba ayeze ukuzobabusisa lokubahlenga. GC 18.1. Imbali yeminyaka edlulayo eyinkulungwane yabonakaliswa kumusa kaNkulunkulu lendlela ayebavikela njalo ebanakekela ngayo njengomuzi wesizwe sakhe esikhethekileyo. Yavuleka phambili kwamehlo kaJesu. Kwakukhona phambili kwakhe intaba yaseMoriya, lapho indodana yesithembiso njengewundlu elifa lithule iphezu kwelathi njengomnikelo, isenzo esasingumfuziselo womnikelo wendodana kaNkulunkulu. Yikho lapho isivumelwano sesibusiso lesithembiso sikaMesiya esaqiniswayo khona ku-Abrahamu uyise wabo bonke abakholwayo. Genesis 22:9-16-18. Yikho lapha amalangabi omnikelo atshiswa uDavida enyukela khona ezulwini esuka endaweni lapho uOnani ayembulelela khona. Amabele enelisa ukumisa inkemba yengilosi yokubhubhisa. 1 Imilando 21. Lokho kungumfanekiso ofaneleyo ukuveza umnikelo umsindisi ayezawenza njalo lomsebenzi wakhe wokuncengela izoni. Umuzi waseJerusalema wawukhethiwe njalo wabusiswa nguNkulunkulu owedlula umhlaba wonke. Inkosi yayizikhethile iZiyoni. Inkosi yayilikhethile iZiyoni njalo yayilithanda ukuba libe yindawo yayo yokuhlala. Amahubo 132:13. Ngalo umuzi okweminyaka eminengi abaprofiti abangcwele babekhulumile amazwi abo okuxwayisa. Okweminyaka eminengi abapristi babethungamele inkonzo yokutshiswa kwempepha, amayezi entuthuleyi lemithandazo yabantu kwakwenyukele phambi kaNkulunkulu ngokulandelana kwamalanga. Okweminyaka eminengi igazi lezimvu zomhlatshelo lanikelwa lapho. njalo lalimi imvu kaNkulunkulu eyayiza kuza. Yikho lapho uNkulunkulu ayebonisa ubukhona bakhe khona ngeyezi lobukhosi bakhe phezu kwesihlalo somusa. Lapha yikho owakuhleli khona inyawo zelele elabonwa nguJakobe libambanise umhlaba lezulu. Genesis 28 verse 12. Johane 1:51. Lapho ingilosi zikaNkulunkulu ezabonakala zisehla zisenyuka, njalo livulela umhlaba indlela lokuya endaweni engcwele-ngcwele. Ngabe u-Israyeli njengesizwe wayelandela imithetho yasezulwini wangahlamuki. Idolobho laseJerusalema lalizahlala kokuphela. Limele abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Jeremiah 17:21-25. Kodwa imbalo yabantu laba ababekhethekile igcwele ukuhlamuka lokuhlehlela emuva. Bawala umusa wasezulwini, bahlayaza amalungelo, njalo badlalisa lamathuba abo. GC 18:22. Loba nje u-Israyeli wayehlekisa ngezithunywa zikaNkulunkulu, bedelela amazwi akhe, beklolodela abaprofethi bakhe. 2 Imilandu 36:16. UJehova wayelokhu eziveza phambi kwabo njengeNkosi uNkulunkulu olesihawu lomusa, obekezelayo njalo ogcwele ubuhle leqiniso. Exodus 34:6. Lanxa babengamanga ukuphika izixwayiso zakhe, yena waqhubeka ebancenga ngomusa wakhe, ngothando oledlula olukababa, olozwelo endodaneni yakhe ayithandayo. INkosi yabathumela futhi izithunywa zayo, ngoba yayilesihawu ebantwini bayo lendaweni yayo yokuhlala. 2 Imilandu 36:15-16. Nxa ukubakhuza lokubancenga lezixwayiso kwasekwehlule, wabathumela isipho esiligugu esivela ezulwini, wathululela izulu lonke ngalesi sipho esisodwa. GC 19:1. Indodana kaNkulunkulu uqobo lwayo yathunyelwa ukuthi izomncenga umuzi lowo owawungelakho ukuzisola. KwakunguKristu uqobo lwakhe owayekhiphe u-Israyeli njengogatsha oluhle elizweni laseGibhithe. Amahubo 8:8. Isandla sakhe sasisuse izizwe ezingakholwayo phambi kwabo. Wayesehlanyelile oqaqeni oluvundileyo ngesandla sakhe sokunakekela njengomzali wayesesibile. Waphinda wathumela izisebenzi zakhe ukuthi zisinakelele. Ngabe yini ebingayenziwa esivinini sami engingayenzanga na? Wazibuza. Isaiah 5:1-4. Loba nje wayekhangelele ukuthi sizathela izithelo ezinhle, kodwa sathela izithelo zeganga. Khipha ngesifiso njalo lokwethemba ukuthi sasizathela, weza yena uqobo esivinini sakhe. Mhlawumbe kwakungenzeka siphephe singabhidlizwa. Wahlawule esivinini sakhe, wasilungisela kahle, wasigogosa efuna sithele. Kazange adinwe emizameni yakhe yokusindisa isivini ayezihlanyelele sona. GC 19:2. Okweminyaka emithathu iNkosi yokukhanya lobukhosi yayingene yaphuma phakathi kwabantu bayo. Wahamba phakathi kwabo esenza okuhle, esilisa bonke ababegqilazwe ngusathane, eduduza labo ababelenhliziyo ezidabukileyo, ekhulula labo ababebotshiwe, evuselela ukubona kwabangaboniyo, esenza abagogekileyo ukuthi bahambe, labangezwayo ukuthi bezwe, ehlanza ababelamaleperu, evusa abafileyo, njalo etshumayela ivangeli kwabampofu. Imisebenzi 10 verse 38. Luka 4 verse 18. Mateyu 15 verse 5. Kubo bonke abantu ezigabeni zonke zokuphila, ubizo lomusa lwezwakala lusithi, wozani kimi lina lonke elikhatheleyo lelisindwayo, mina ndiza kuliphumuza. Mateyu 11 verse 28, GC 20.1. Loba nje babembonga ngobubi yena ebenzela okuhle, ngenzondo ethandweni lwakhe, Amahubo 109 verse 5. Waqhubeka ngokuzimisela esenza umsebenzi wakhe womusa, kazange afuqele khatshana bonke ababesiza bezodinga umusa wakhe. Wayeyisihambi esasingelakhaya ukuyangisa lokuhlupheka okukhulu kwakuyisabelo sempilo yakhe yansuku zonke. Waphilela ukusuthisa indingeko zabantu lokwethula imithwalo yosizi lemikhosi ebantwini, lokubancenga ukuthi bamukele isipho sempilo. Amagagasi omusa ayefuqelwa emuva yilabo abalenhliziyo ezilukhuni, aphenduka ngesikhulu isiphepho sozwelo lothando olungalinganisekiyo, ngoba u-Israyeli wayesefulathele umngane wakhe omkhulu onguye kuphela umsizi wakhe. Bakuthatha lula ukuncenga kwakhe kothando, bayala ukwamukela izixwayiso zakhe, bahlekisana ngokukhuza kwakhe. GC 20.2. Ihola lokwethemba lelokuxolelwa lase lidlula ngesiqubu esikhulu. Inkezo yokuthukuthela kukaNkulunkulu eyayilokho idluliselwa phambili yayisizagcwala. Iyezi elalilokhe liqubuka okweminyaka eminingi ngenxa yokuhlamuka lokungalaleli kwabo, ngalesi isikhathi laselimnyama ngobubi ozabehlela, lase lizadubukela phezulu kwabantu ababelecala. Njalo lowo kuphela owayelamandla okubahlenga esehlakelweni lesi basebedlale ngaye, bamhlukuluza, bamphika, njalo ngemva kwensuku ezimbalwa babezambethela esiphambanweni. Kusukela ngosuku lapho uKristu ayezalenga ngalo esiphambanweni saseCalvary, ilungelo lika-Israyeli njengesizwe esikhethekileyo lase libusisiwe phambi kukaNkulunkulu lalizaphela. Ukulahlekelwa umphefumulo loba owodwa kuletha usizi olwedlula khatshana injabulo yokuthola inzuzo lenotho yonke yomhlaba. Kodwa uKristu nxa wayebeka amehlo akhe phezu kwedolobho laseJerusalema laselizweni lonke elaliphambi kwakhe, wabona umuzi kanye lelizwe elalike laba ngelikhethekileyo liligugu phambi kwaNkulunkulu selulungele ukubhidlizwa. GC 20.3. Abaprofiti babeke babubula ngenxa yokuhlamuka kuka-Israyeli langendlela ayesabekayo izono zabo ezazijeziswe ngayo endulo. UJeremaya wayefisa ukuthi ngabe amehlo akhe ayengumthombe wenyembezi ukuze akhale emini lebusuku ekhalela labo ababebulewe ebantwaneni bakibo, ngoba abantwana benkosi babethunjiwe behanjiswe elizweni laseBhabhiloni. Jeremiah 9 verse 1 lo 13 verse 17. Lalo njalo ke usizi lwalo ilihlo lakhe lesiprofethi elalingabonanga kuphela iminyaka embalwa kodwa izizukulwane eziningi. Wayeyibonile ingilosi yokubhubhisa inenkemba esandleni eyayiphakanyiselwe ukubhubhisa umuzi lowo owawuke waba yindawo kaJehova yokuhlala okweminyaka eminingi, kusukela esiqongweni sentaba yase-Oliveti endaweni efananayo lapho okwakuza kuba khona uDidosi lebutho lakhe. Wakhangela ngaphetsheya wabeka amehlo akhe ethempelini elingcwele, njalo ngelihlo ngamehlo agcwele inyembezi wabona imiduli izingelezelwe ngamabutho esitha. Wezwa izisindo zamabutho ahlomele impi, wezwa amazwi ebesifazana labantwana ababekhalela ukudla phakathi komuzilo wawuzingelezelwe. Wabona indlu yakhe eyayinhle njalo igcwele ingcwele lezindlu zamakhosi lempotshongo kuphakathi kwamalangabi. Lapho izakhiwo lezi ezazikade zime khona sekungamanxiwa kuphela. GC 21.1. Wathi ekhangela ngelihlo lesiprofethi ensukwini ezazizakuza, wabona abantwana besivumelwano behlakazekile endaweni zonke njengomkhumbi obhewukileyo enkangala. Ekujezisweni kwesikhatshana okwakuzayehlela abantu bakhe, wabona isiphuzo sakuqala sivela enkezweni yolaka okumele bayenathe ngisho lensali yayo ekwahlulelweni lokugcina ekupheleni komhlaba. Uzwelo olungcwele lothando olulesihelo lezwakala emazwini lawa, hawu Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofethi uphinde ukhande ngamatshe labo abathunyelwe kuwe, ngizazama kuze kube nini ukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukhukazi sibuthele amatsiyane aso ngaphansi kwamaphiko aso na? Kodwa kalivumanga. Mateyu 23 verse 37. How lina lizwe elithandwe ukwedlula wonke amazwe, ngabe belisazi isikhathi sokwethekelelwa kwenu lezinto ezimele ukuletha ukuthula kini? Ngiyimisile ingilosi yokwahlulela. Ngabe libizele ekuthuleni, ekuthuleni? Ngalibizela ekuthini liphenduke, kodwa ngeze. Akusogceke kuphela labakhethiweyo njalo labaprofethi elibaphikileyo njalo layala ukubamukela, kodwa yena ongcwele ka-Israyeli uqobo lwakhe umsindisi wenu, nxa lizabhujiswa ukufa kwenu kuzabe kuza kusezandleni zenu kuphela, kanti alivumi ukuza kimi ukuba libe lokuphila. Johane 5 verse 40 GC 21 verse 3.3. UKristu wabona eJerusalema umvuselelo womhlaba osewahamba lukhuni ngenxa yokungakholwa lokuhlamuka, njalo ohamba ngesiqubu esikhulu usiyakwamukela ukujeziswa kwabangalunganga okuzalethwa nguNkulunkulu. Izililo zoluntu olwaseluwile nxa zazifuqa umphefumulo wakhe, zabangela ukuthi kuzwakale endebeni zakhe ukukhala lokudabuka lobuhlungu obukhulu. Wabona umphumela wesono phezu kwabantu nxa wayekhangela usizi lenyembezi kanye lokuchitheka kwegazi. Inhliziyo yakhe yagcwala uzwelo olungalinganisekiyo ngenxa yalabo abahluphekileyo labadubekileyo emhlabeni, ngoba wayelesifiso sokubakhulula bonke. Kodwa ngitsho lesandla sakhe sasingeke simise amagagasi obubi obabuza kwehlela abantu, ngoba babe balutshwane ababezakhetha umthombo wokusizwa kwabo. Wayefisa ukuthululela umphefumulo wakhe wonke emfuleni ekufeni ukuze alethe usindiso kibo. Kodwa balutshwane ababezakuza kuye ukuba bathole ukuphila. GC 22.1. Umhlonishwa wasezulwini wahlengezela inyembezi. Indodana kaSimakade yayikhathazekile emoyeni wayo, okwabangela ukuthi ikhothamise ikhanda ngokudabuka okukhulu. Isehlakalo lesi sagcwalisa izulu lonke ngokumangala okukhulu. Ngaso lesi sehlakalo sichazelwa sobala ukujabula kobubi besono. Sibona ubunzima bomsebenzi ngisho lakuNkulunkulu wokuhlenga abantu abonileyo, ngoba efisa ukuthi bangamukeli umvuzo wokwephula umthetho wakhe. UJesu nxa wayekhangela isizukulwane sokugcina, wabona umhlaba uphakathi kwenkohliso efana laleyi eyayibangela ukubhujiswa kweJerusalema. Isono esikhulu esenziwa yisizwe sakoJuda sasesingesokuphika uKristu, njalo isono esikhulu samaKristu ensuku zokugcina sizakuba yikuphika umthetho kaNkulunkulu oyinsika yombuso wakhe ezulwini lasemhlabeni. Imithetho kaJehova ensukwini zakugcina izadelelwa njalo ilulazwe. Izigidi zabantu ezigqilazwe yisono, izigqili zikaSathane ezimiselwe ukufa kwesibili, zizakwala ukulalela amazwi eqiniso ngosuku lokwethekelelwa kwazo. Beka ubuphofu obubesabekayo nokukhohliswa okumangalisayo. GC 22.2. Sekusele amalanga amabili ukuthi usuku lwePhasika lufike. UJesu esephume ethempelini okugcina, esevezile ububi bokuzenzisa kwabathungameli bombuso wamaJuda, wasuka njalo wabafundisa bonke wayahlala emehlweni wentaba yaseOliveti etshanini, wakhangela umuzi waseJerusalema. Waphinda njalo wakhangela imiduli lemipotshongo kanye lezigodlo. Wabuya futhi wakhangela ithempeli ebuhleni balo, lingumqhele wobuhle phezu kwentaba engcwele. GC 23.1. Eminyakeni eyinkulungwane eyedlule, umlobi wencwadi yamahubo wayelobe ngobukhulu bothando lukaNkulunkulu walubonisa ngokwenza ukuthi indlu leyi engcwele ibe yindawo yakhe yokuhlala. Umisile isihonqo sakhe eSalema, lendlu yakhe eZiyoni, Amahubo 76:2. Wakhethe isizwe sakoJuda, lentaba yaseZiyoni ayeyithanda. Wakha indlu yakhe engcwele njengendawo ephakemeyo, Amahubo 78.3. Sorry. Amahubo 78 verse 68 lo 69. Itempeli lakuqala lakhiwa njengesikhathi sokuphumelela kombuso wako-Israyeli. Ingcebo enengi yokwakha yayibuthwe yinkosi uDavida. Le migomo yokwakhiwa kwalo yayenziwe ngenhlakanipho evela ezulwini. 1 Imilando 28 verse 12 lo 19. USolomon umbuso oyekhaliphe ukwedlula bonke ababusi bako-Israyeli. Nguye oyekhethwe ukuthi aqedise umsebenzi lowo. Ithempeli leli lalilihle okwedlula zonke izakhiwo ezazike zakhiwa emhlabeni. Loba kunjalo inkosi yayisitsho ngomprofeti uHagayi ngethempeli lesibili ukuthi inkazimulo yalindlu yokugcina izakuba nkulu kule yakuqala. Ngizakunyikinya izizwe zonke, njalo lesifiso sesizwe zonke sizakuza. Njalo ngizagcwalisa indlule ngenkazimulo, kusho inkosi yamabandla. Hagayi 2 verse 9 and 7. GC 23.2. Ngemva kokubhidlizwa kwethempeli lakuqala uNebukadnezar, elesibili labuya lakhiwa eminyakeni engamakhulu amahlanu ngaphandle kokuzalwa kukaKristu, lakhiwa ngabantu ababephuma ekuthunjweni okweminyaka eminingi eBhabhiloni, ababebuyele elizweni lakibo elaselingamanxuwa. Kwakukhona phakathi kwabo abadala ababebonile inkazimulo yethempeli yakuqala elalikhiwe yinkosi uSolomon. Bakhala nxa sekusakhiwa isisekelo sethempeli lesibili, ngoba besithi ngeke lifanele lakuqala. Imizwa eyaba khona phakathi kwabo ichazwa ngumprofeti. Ngubani osekhona phakathi kwenu owabona lindlu ebuhleni bayo bakuqala na? Kambe liyibona njani kathesi na? Kayisayenzi emehlweni enu na? Hagayi 2 verse 3 lo Israel 3 verse 12. Yikho lapho okwaphuma isithembiso sokuthi inkazimulo yaleli tempeli yayizakuba nkulu ukwedlula ethempeli lakuqala. GC 23.3. Noma kunjalo, ithempeli lesibili lalingeke lifinyelele kwelakuqala ngobuhle besakhiwo salo, futhi alizange libe lezibonakaliso ezivela ezulwini ngesikhathi livulwa njengethempeli lakuqala. Akuzange kubonakale iyezi lobukhosi bukaNkulunkulu phakathi kwalo. Akuzange kubonakale umlilo owehla uvela ezulwini ukuthi uzotshisa umhlatshelo elathini lalo. Ubukhosi bukaNkulunkulu abuzange busahlala phakathi kwamakherubhu endaweni engcwele-ngcwele, esihlalweni somusa njalo lomtshokotsho wesivumelwano. Lamatshe emithetho yakhe ayengeke satholakala phakathi kwalo. Lalingekho njalo ilizwi elivela ezulwini elaliphendula imibuzo yabaprista mayelana lentando kaJehova. GC 24.1. Okweminyaka eminingi abantu besizwe sakoJuda babezamile ukudinga ukuthi isithembiso sikaNkulunkulu kuHagayi sasigcwaliseke njani. Kodwa ukumina lokungakholwa kwabo kwabavala amehlo, behluleka ukuzwisisa umutsho wamazwi lawa ayekhulunywa ngumprofethi. Ithempeli lesibili lalingahlonitshwanga ngeyezi lenkazimulo kaJehova, kodwa ngokubona ngokophilayo lo kuye okwakulokuphelela lobuNkulunkulu, wayenguNkulunkulu uqobo lwakhe enyameni. lo wayelesifiso wayesifiso sesizwe zonke. Wayezile ethempelini lakhe ngokweqiniso lapho indoda yaseNazarethi eyafundisa khona. Njalo yasilisa abantu ethempelini. Ngobukhona bukaKristu kuphela, ithempeli lesibili lenelisa ukudlula elakuqala ngenkazimulo. Kodwa isizwe sako-Israyeli sasiqotshele ngaphandle isipho saso esasivela ezulwini. Nxa umsindisi owayelokuzithoba wayesephumile ngokokucina ethempelini, ubukhosi basezulwini basebusukile kokuphela ethempelini. Lokhu kwakugcwalise amazwi kaKristu athi, "Khangelani indlu yami, indlu yenu, isele ilunxuwa." Mateyu 23, verse 38. GC 24.2. Abafundi bakhe behlelwa yikumangala lokwesaba nxa babesizwa uKristu esithi ithempeli lalizabhidlizwa. Bafisa ukuzwisisa amazwi akhe ngokugcweleyo, inotho lemisebenzi lobungcitshi balabo ababesakha. Okweminyaka edlula amatshumi amane kwasekusetshenziwe ethempelini leli ekwakhiweni kwalo. Lalilihle kakhulu. UHerodi laye wayesebenzisa inotho yaseRoma kanye lengcebo yamaJuda njalo lombuso womhlaba wonke. Wayelinothisile ngezipho zakhe. Amatshe amahle amakhulu ayethelwe edolobheni laseRoma esetshenziswa ukuthi abe yingxenye yokwakha lesi sakhiwo. Ubuhle balo benze ukuthi abafundi batsho amazwi alandelayo kuJesu. Mfundisi, khangela umhlobo wamatshe njalo lezakhiwo ezilapha. Marko 13, verse 1, GC 24.3. Nxa wayesephendula uJesu, wakhuluma amazwi amangalisayo wathi, "Ngiqinisile ngithi kini, akuyikusala lapho ilitshe elilodwa phezu kwelinye elingayi kulahlelwa phansi." Mateyu 24, verse 2, GC 25, verse 1. Ngokudilizwa kweJerusalema, abafundi bakhe babecabanga ukuthi lokhu kwakusisho ukuthi ukuza kukaJesu. Lapho ayezajezisa abantu besizwe samaJuda ababengalakho ukuzisola njalo akhulule isizwe sabo ejogweni lababusi baseRoma. Inkosi yayibazisile ukuthi izabuya njalo okwesibili. Ngakho-ke nxa babesizwa izehlakalo zokujeziswa komuzi waseJerusalema, bacabanga ukuthi kwakuzaba yiso leso sikhathi sokuza kwakhe kwesibili. Ngalesi sizathu nxa sebehleli nomsindisi entabeni yase-Olivethi, babuza bathi, "Sitshele ukuthi lezi zinto zizayenzakala nini, njalo isiboniso sokuza kwakho lesokuphela komhlaba siza kuba yini?" Mateyu 24, verse 3, GC 25.2. Ngenxa yesineke sakhe, uJesu wabafihlela abafundi bakhe ngekusasa yabo. Ngoba nxa kwakungenzeka ukuthi bazwisise ngokugcweleyo izinto lezi ezimbili ezazigoqela ukuhlupheka lokufa komsindisi njalo lokubhidliza komuzi wabo kanye letempeli, babezagcwala ukwesaba njalo losizi. UKristu waqala ubendlalela izehlakalo ezazizakuza kungakafiki ukuphela kwesikhathi. Amazwi akhe awazange azwisiseke ngokupheleleyo ngaleso isikhathi, kodwa ingcazelo yawo yayiza kwambulela abantu bakhe nxa izixwayiso ezaziphakathi sezidingeka. Amazwi esiprofethi awakhulumayo ayelengcazelo ezimbili. Lanxa ayekhomba ukubhidlizwa komuzi waseJerusalema, ayechaza njalo insizi zosuku olwesabekayo lokuphela kwesikhathi. GC 25.3. UJesu wachazela abafundi ababemlalele ukujeziswa okwakuzakwehlela isizwe sako-Israyeli esasesihlamukile, ikakhulu isijeziso sokwehlulela esasizabehlela ngenxa yecala labo lokuphika njalo lokubethela esiphambanweni umsindisi. Izibonakaliso ezisobala zazizabonakala lungakafiki lolu suku. Ihola leli elesabekayo lalizakuza bengalilindelanga njalo ngokuphangisa. Umsindisi waxwayisa abafundi bakhe wathi, "Ngakho nxa libona amanyala enchithakalo akhulunywa nguDanyeli umprofeti, emi endaweni engcwele, ofundayo kaqedisisi. Lapho abaseJudiya kababalekele ezintabeni." Mateyu 24:15-16, Luka 21:20-21. Nxa izimiso zezithixo zamaRoma zazimiswe emhlabathini ongcwele, wawugoqela ibanga elikhulu ngaphandle komduli womuzi waseJerusalema, abalandeli bakaKristu kwakumele bathole ukuphepha ngokubalekela enkangala. Nxa isibonakaliso esasithenjisiwe sasesibonakele, labo ababalekayo kwakumele bengachithi isikhathi. Endaweni zonke ezaziseJudiya laseJerusalema, izibonakaliso zokubaleka kwakumele zinanzelelwe. Lo oyeza tholwa yilesi isikhathi esiphezu kwendlu, kwakungamelanga angene endlini loba acabange ukuyathatha ingcebo yakhe eligugu kakhulu eyayiphakathi. Loba ababesebenza emasimini kumbe esivinini, kwakungamelanga bazame ukuyathatha amajazi ababewakhululile ngenxa yokushisa kwelanga. Kwakungamelanga bachithe isikhathi ngisho lomzuzwana nje funa labo babhidlizwe. GC 26.1. Ngaphansi kombuso kaHerodi, idolobho laseJerusalema lalingaye yenziwanga laba lihle kuphela, kodwa ngenxa yokwakhiwa kwempotshongo lemiduli lendawo ezivikelekileyo, lokhu kwenza ukuthi livikeleke kakhulu. Abantu baqala ukucabanga ukuthi lalingekho ibutho elingenelisa ukungena kilo. Nxa wayengaba khona umuntu oyengatshumayela ukuthi lalizabhidlizwa ngendlela uNowa atshumayela ngalo endulo, lowo muntu kwakuzathiwa uyahlanya futhi usengalezimithiyo efuna ukwethusa abantu. Kodwa uKristu wayesitsho ukuthi izulu lomhlaba kuzakwedlula, kodwa amazwi akhe kwakuyikudlula. Mateyu 24:35. Ngenxa yezono zabo, ulwaka lwaselulindele umuzi waseJerusalema, njalo ngenxa yokungakholwa kwabo, ukubhidlizwa kwabo kwakungeke kwaphutha. GC 26.2. Inkosi yayikhulumile ngomprofethi uMika yathi, "Zwanini lokhu, ngiyalincenga lina zihlobo zendlu kaJakobe, lani makhosana endlu ka-Israyeli elinengwa yikulunga, lihlanekele bonke ubuqotho, elakha iZiyoni ngegazi leJerusalema ngobubi. Inhloko zalo zahlulela imali, abapristi balo bafundisa ukuqatshwa, Abaprofethi balo bavumisela imali, kanti bathembela enkosini besithini. Inkosi kayikho phambi kwethu na. Ngakho-ke kasiyikwehlelwa ngokubi. Mika 3:9-11. GC 27.1. Amazwi lawa ayechaza ngokweqiniso ububi babantu ababehlala emzini waseJerusalema. Loba nje babesithi bagcina umthetho kaNkulunkulu ngokupheleleyo, kodwa ngezenzo zabo babesephula yonke imfundiso yawo. Babezonda uKristu ngoba ukulunga lobungcwele bakhe babuveza ububi babo. Njalo babeka icala kuye, bamenza imbangela yenkathazo zabo ezazibehlela ngenxa yokubona kwabo. Loba babesazi ukuthi wayengelasici, basebenzile isinqumo sokuthi ukubulawa kwakhe kwakufanele kwenziwe, ukwenzela ukuthi isizwe sonke siphephe. Uma simyekela kunjalo, batsho abathungameli besizwe samaJuda, bonke abantu bazakukholwa kuye, njalo amaRoma azakuza athathe indawo lesizwe sethu. John 11:48. Ngokubulala kwabo uKristu, bazitshela ukuthi babezaphinda njalo babe yisizwe esiqinileyo esilabantu ababambeneyo. Banakana ngale indlela, bavumelana lecebo elalilethwe ngumpristi omkhulu, elokuthi kwakuzabangcono ukuthi kufe umuntu oyedwa kunokuthi isizwe sonke sitshabalale. GC 27.2. Ngokwenza njalo, ababusi besizwe sakoJuda babeyakhe iZiyoni ngegazi leJerusalema ngobubi. Mika 3:10. Ngokunjalo nxa babebulala umsindisi wabo ngesizathu sokuthi wayebakhuzile ngenxa yezono zabo, uzenza abantu abangcwele kwabangela ukuthi bazibone njengabakhethekileyo bakaNkulunkulu, njalo bakhangelele ukuthi inkosi yayizabakhulela ezitheni zabo. Ngokunjalo, waqhubeka umprofethi, ngenxa yenu iZiyoni lizalinywa njengensimu, leJerusalema libe lunxiwa oludilikileyo, lentaba yethempeli ibe njengendawo eziphakemeyo zasegangeni. Mika 3:12. GC 27.3. Ngemva kweminyaka engamatshumi amane, uJesu etshile lokhu okwakuza kwehlela umuzi waseJerusalema, inkosi yaphuza ukuletha ukwahlulela kwayo phezu komuzi lowo kanye lesizweni sonke sako-Israyeli. Kwaba yisimanga ukubekezela kukaNkulunkulu ebantwini ababephike ivangeli lakhe njalo ababe ngababulali bendodana yakhe. Indaba yesihlahla esasingatheli yayimele indlela kaNkulunkulu eyaphetha ngayo isizwe sakoJuda. Ilizwi laliphumile lathi, sigamule, indaba sisona umhlabathi na? Luka 13:7. Kodwa umusa ongcwele wawusiyekelile futhi okwesikhatshana. Babebaningi phakathi kwamaJuda ababelokhu bengakaqedisisi isimo kanye lomsebenzi kaKristu, njalo abantwana babelokhe bengakakholisi amathuba kumbe bengakazuzi ukukhanya abazali babo ababekuphikile. Ngokuchumayela kwabafundi lalabo ababephila nabo, uNkulunkulu wayeyenze ukuthi ukukhanya kukhazimule kibo. Babezavunyelwa ukuthi babone indlela isiprofethi esasigcwaliseke ngayo, hathi kuphela ekuzalweni lempilweni kaKristu, kodwa lasekufeni njalo lokuvukeni kwakhe. Abantwana babengavekwanga icala ngenxa yezono zabazali babo, kodwa nxa basebe lolwazi ngokukhanya konke okwakunikwe abazali babo, abantwana labo baphila ukukhanya okungezelelweyo ababekunikiwe. Babe lengxenye ezonweni zabazali babo, bagcwalisa inkezo yabo ngobubi. GC 28.1. Ukubekezela kukaNkulunkulu akubonisi edolobheni laseJerusalema kwabenza ukuthi baqinise, baqina ngobuqholo babo bengela kuzisola ngenxa yezono lochuku abalutshengisa abafundi bakaJesu. Baphika ithuba labo lomusa lokucina. Lokhu kwabangela ukuthi uNkulunkulu uthango lwakhe lamandla akhe ekubavikeleni ebubini bukaSathane lezingilosi zakhe wasidela isizwe sasala singaphansi kwamandla omthungameli esasimkhethile. Abantwana laba baphika umusa kaKristu oyiwo owuzaba nika amandla okunqoba imizwa yabo emibi. Manje basebethunganyelwe yimizwa emibi. USathane wavusa imizwa emibi okwesabekayo ebantwini. Abantu basebengene sebelahlekelwe yikuqedisisa. Basebethunganyelwe yimizwa elamandla kakhulu, lolaka olungela mkhawulo. Bagcwala uchuku olufana lolukaSathane emulini lasezweni, phakathi kwabakhulu labancane, ezigabeni zempilo zokuchiyana kwazo. Kwaba lokungathembani, umhawo, inzondo, ukulwa, ukuhlamuka lokubulalana. Kwakungasela indawo ephephileyo. Abangane lezihlobo babethengisana, abazali babulala abantwana babo, abantwana abazali babo, ababusi besizwe babengaselawo amandla okuzibusa bona bodwa. Imizwa enganqandwanga yabeza ukuthi bagcwale uchuku. AmaJuda ayevumile ukwamukela ubufakazi bamanga, bakhetha ukubulala indodana kaNkulunkulu engelacala. Manje ubufakazi bamanga benza ukuthi impilo zabo zingabi lokuphepha. Ngokwenza kwabo kwasekukudala besithi, yenza ongcwele ka-Israyeli asuke phambi kwethu. Isaiah 30 verse 11. Manje isifiso sabo sasesigcwalisekile. Ukwesaba uNkulunkulu kwakungasabahluphi. USathane wayesengumkhokheli welizwe, njalo ababusi abakhulu kwezokubuswa kwelizwe labathungameli bebandla basebengaphansi kwesandla sakhe. GC 28.2. Abaphathi bemaqembu aphikisanayo ezikhathini ezijiyeneyo babebambana benze uchuku kulabo ababe bazonda. Babemthathela impahla yakhe baphinde njalo bajikelane babulalane bengatshengisi umusa. Ubungcwele lokucoleka kwethempeli babengasabunaki ukuthi kubathibe ukwenzela ububi phakathi kwalo. Labo ababeze ukuzokhonza phakathi kwalo babebulawa phambi kwelathi, njalo ithempeli lase lingcoliswe izidumbu zalabo ababebulawa ngenxa yobumpumputhe lokuxhwala kwemicabango yabo. Labo abasebesenza ububi lobo babezitshaya izifuba besithi abala kwesaba ukuthi umuzi waseJerusalema uzabhidlizwa ngoba kwakungumuzi kaNkulunkulu. Ukwenza ukuthi baqinise amandla awo okubusa, bathenga amaprofiti amanga ukuthi banike isigijimi sokuthi abantu kwakufanele balindele ukukhululwa okuvela kuNkulunkulu. Lalova amabutho eRoma ngamaqembu awo, inani labo elalibiza inkulungwane eziyisithupha kusiya phezulu ngeqembu ngeqembu ayeseqaqele ithempeli. Kwezwakala sekusekugcineni, iningi labantu lalilokhe likholwa ukuthi uNkulunkulu wayezangenela anqobe izitha zabo. Kodwa u-Israyeli wayesekukudala eqhubeka ngokuphika ukuvikelwa kwakhe kwasezulwini, njalo manje wayengaselakho ukuvikeleka. Usizi lwawembesa umuzi waseJerusalema. Waqhekezeka phakathi kokumhlamukela, imigwaqo yawo yayigeleza igazi, izizalwane zawo zibulalana. Ngaphandle komuzi, amabutho esitha aye sewise imiduli, njalo abulala lamabutho ayelinde umuzi. GC 28.29.1. Wonke amazwi ayekhulunywa nguJesu ngokubhidlizwa komuzi waseJerusalema agcwaliseka ngokuphelela kwawo. AmaJuda abona ukuqiniseka kwamazwi akhe athi, ngesilinganiso elisisebenzisayo, nxa lisahlulela, lizakwahlulelwa ngaso lani. Mateyu 2 verse 7. GC 29.2. Izibonakaliso lezimpawu zabonakala ezaziveza ukubhidlizwa lokufa okwesabekayo okwasokusondele. Phakathi kobusuku ukukhanya okungajwayelekanga kwabonakala phezu kwethempeli laphezu kwelathi. Emayezini nxa ilanga lalitshona, kwakubonakala imifanekiso yenqola lamabutho empi ehlangana elungiselela impi. Abapristi ababesebenza ethempelini ebusuku babesethuswa yimisindo engazwisisekiyo lokuzamazama komhlaba, njalo kwezwakala amazwi amaningi ememeza esithi, asiphumeni kule indawo. Isango elikhulu elalisempumalanga elalinzima kakhulu ukuthi kwakunzima ukuthi livalwe ngamadoda angamashumi amabili, njalo lingxitshwe ngensimbi ezinkulu kakhulu ezazigejelwe ematsheni, lavuleka phakathi kobusuku kungela sandla esibonakalayo. GC 29.3. Okweminyaka eyisikhombisa kwakulendoda eyaqhubeka isehla isenyuka emigwaqweni yaseJerusalema ichumayela ngokubhidlizwa okwakuzakwehlela umuzi lowo. Emini lebusuku yamemeza amazwi athi, ilizwi elivela empumalanga, ilizwi elivela entshonalanga, ilizwi elivela emagumbini amano omhlaba, ilizwi elimelana lomuzi waseJerusalema lethempeli, ilizwi elimenyana lomnyeni kanye lomlobokazi, ilizwi elimelana labantu bonke. Isidalwa lesi esasingajwayelekelanga sabotshwa njalo satshaywa, kodwa akukho lokukodwa ukukhonana ukukhonona okwaphuma emlonyeni wakhe. Nxa wayethethiswa ehlukunyezwa, waphendula kuphela ngokuthi, "Maye, maye, kuwe Jerusalema, maye, kubo bonke abahlala kulomuzi." Ukukhala kwakhe akuzange kume waze wabulawa kulempi ayekade exwayisa ngayo. GC 30:1. Akekho loyedwa umKristu owabhubhayo ekubhidlizweni komuzi waseJerusalema. UJesu wayebanikele abafundi bakhe isixwayiso mayelana lesigalesi. Bonke abakholwayo amazwi akhe babehleli belindile ukubona isibonakaliso esasithenjisiwe. UJesu wayekhulume wathi, "Nxa libona iJerusalema lihanqwa yimpi, yazini ukuthi sekusondele ukuchitheka kwalo." Ngakho-ke abaseJudiya kababalekele ezintabeni, labaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni bangangeni kulo. Luka 21:20-22. Nxa amabutho aseRoma ngaphansi kukaConstantius ayesegombolozele umuzi waseJerusalema, kungekho isizathu esisobala, babonakala besuka ngesikhathi lapho isimo sasibonisa ukuthi basebezahlasela njalo banqobe. Amabutho ayephakathi eJerusalema ayeselungiselele ukubeka phansi izikhali bavume ukunqotshwa. Ngesikhathi lapho omkhulu webutho laseRoma wakhetha ukubuyela emuva kungelasizathu. Kodwa isandla somusa sikaNkulunkulu yiso esasihola izehlakalo ngenxa yabantwana bakhe ababethembekile. Isibonakaliso esasiphiwe amaKristu wonke ayelindile sase sifikile. Manje basebeniwe ithuba bonke ababezakhetha ukulusebenzisa ukuthi balalele isixwayiso somsindisi. Izehlakalo zase zihlelwe ngendlela yokuthi kwakungeke kube khona umJuda kumbe umRoma oyeza nqabela ukubaleka kwamaKristu. Ngemva kokuhlehlela emuva kukaConstantius, amabutho amaJuda aphuma eJerusalema axotshanisa ibutho lakhe. Kwathi nxa wonke amabutho esephakathi kokulwa egangeni, amaKristu athola ithuba lokuphuma edolobheni laseJerusalema. Ngalesi isikhathi lasemaphandleni kwase kususwe izitha ezazingavimbela ukubaleka kwabo. Ngesikhathi sokuhanqwa ngamabutho, amaJuda wonke ayehlangene emakhosini wamadolobho eJerusalema. Ngenxa yalokhu amaKristu endaweni zonke enelisa ukubaleka engahlutshwanga. Ngokuphangisa babalekela endaweni yokuqala yokuphepha edolobheni lasePhela, endaweni yasePheriya, phesheya komfula uJordani, GC 30:2. Amabutho esizwe sakoJuda axotshanisa ibutho likaContius, bahlasela ngolaka olukhulu bona bonke ababesemuva baze baphosa babulala bonke. Kwakungemva kobunzima obukhulu lapho ibutho laseRoma elenisa khona ukuphunyuka. Ibutho lakoJuda laphenduka lilahlekelwa ngamabutho amalutshwane kakhulu. Babuyela eJerusalema benqobile lakho konke ababekuthumbile. Kodwa ukunqoba kwabo lokhu akutshongo ukuthi kwabalethela ububi kuphela. Kwabenza ukuthi baqholozele ababusi baseRoma okuyibo ababebusa phezu kwabo. Okwabangela ukuthi isililo esingakhulumekiyo sifike masinya esizweni esasizabhidliza. GC 31.1. Zaba zimbi kakhulu inhlupho ezehlela umuzi waseJerusalema ngemva kokuphenduka kwebutho laseRoma okwesibili selikhokhelwa nguTitosi. Idorobho laseJerusalema laligcwele abantu ngesikhathi sePhasika lapho izigidi zenzalo kaJuda zazibuthene phakathi kwemiduli yalo. Iziphala zabo zokudla ezazidalelwe ukugcina ukudla okwesikhathi eside nxa kwakugcinwe kahle zazibhidliziwe ngesikhathi belwisana bona bodwa ngenxa yomona. Manje ububi bendlala basebubehlele. Ibhakede lengqoloyi lase lithengiswa ngentengo ephezulu kakhulu. Indlala yabambi kangako okwabangela ukuthi amadoda athambise amabhanti abo esikhumba, izicathulo zabo zesikhumba kanye lezikhumba zamahawu abo bedle. Iningi labantu linyenya liphuma ebusuku lisiyadinga izithelo zeganga ezazikhula ngaphandle kwedolobho. Abanye babebanjwa ngamabutho esitha babulawe kabuhlungu. Njalo labo ababelenhlanhla yokuphunyuka ngaphandle babefika bathathelwe lokhu abakutholileyo. Uchuku olukhulu lwase lusenziwa yilabo ababebusa. Babebamba abantu ngamandla ukuthi balethe konke ukudla okuncane ababekufihlile. Njalo lokhu kwase kusenziwa ngabantu ababelambile labo, hhayi abantu ababefuna ukubeka eziphaleni zabo. GC 31.2. Inkulungwane zabantu zashabalala ngenxa yendlala njalo lemikhuhlane. Uthando ebantwini lwalungasekho. Amadoda ayetshontshela abafazi babo. Labafazi labo sebesenza ngokufanayo. Abantwana babebonakala behluthuna ukudla emlonyeni yabazali babo abasebegugile. Umbuzo womprofethi wokuthi kambe owesifazana angakhohlwa umntanakhe omunyayo na, wathola impendulo phakathi kwemidulu yomuzi owasewulahliwe. Izandla zabesifazana abalesihawu sezipheka abantwana babo babe yokudla kwabo ekubhujisweni kwendodakazi yabantu bami. Isaiah 49:15. Izililo 4:10. Kwagcwaliseka amazwi esiprofiti ayephiwe eminyakeni eyinkulungwane lamakhulu amane athi, owesifazane obuthakathaka lotodoziweyo phakathi kwenu obengela sibindi sokumnyathela phansi ngoba ebuthakathaka kakhulu njalo etotoziwe sibili, uzaba lelihlo elibi endodaneni yakhe ethandekayo, lendodana yakhe, lendodakazi yakhe kanye labantwana azakubazala, ngoba uzakubadla ensitha ekusweleni kwakhe, ekuvinjelweni lasekuhluphekeni lapho izitha zenu zizalihlupha khona. Deuteronomy 28:56-57, GC 32:1. Abathungameli bebutho laseRoma babezama ukwethusela amaJuda belenjongo yokuthi babezadela babeke izikhali phansi bavume ukuthi sebenqotshiwe. Izibotshelo lezi ezazisilwa, nxa zazibanjwa, zazihlukunyezwa, zitshaywa njalo zibethelwa eziphambanweni ezaziphanyekwe phambi komduli womuzi. Amakhulu abantu ayebulawa nsuku zonke ngale indlela, baqhubeka ngalolu chuku okhunjini lwesifula sikaJoshafat laseCalvary. Iziphambano zazimisiwe ziningi okokuthi kwakungela ndawo yokuhamba phakathi kwazo. Sagcwaliseka kabuhlungu isiqalekiso ababesitshilo phambi kaPilato esokuthi igazi lakhe kalibe phezu kwethu naphezu kwabantwabethu. Mateyu 27:25, GC 32:2. Utitus wayelesifiso sokuqeda uchuku lolu, njalo wayelesifiso ukuthi idolobho laseJerusalema liphephe lingabhidlizwa. Wafikelwa yikwesaba nxa wayebona izidumbu zabantu ababebulewe ngaphandle komuzi zizinqumbi ezindongeni. Njengomuntu oyegcwele ukumangala, wakhangela phansi emi phezu kwentaba yase-Oliveti, wabona ithempeli elaliligugu. Wanika ilizwi emabuthweni akhe elokuthi kungabi lelilodwa ilitshe lethempeli elizathintwa. Engakaqali ukuthumba indawo leyi, wancenga ababusi bamaJuda ukuthi bengamenzi ukuthi angcolise indawo engcwele ngegazi. Wabatshela ukuthi nxa babengaphumelanga phandle balwele kwenye indawo. Wayengekho umRoma owayezaphambanisa ubungcwele bethempeli. UJosefa ngokwakhe owayengumJuda ngokuzalwa laye wabancenga ngendlela elamandla kakhulu ukuthi badele ukuze bazisindise bona kanye ledolobho labo njalo lendawo yabo yokukhonza. Kodwa ukuncenga kwakhe kwaphendulwa ngeziqalekiso ezibuhlungu. Bamjikijela ngemitshoko. Yena owayengumuntu wokugcina ukubancenga lokubamela. AmaJuda ayekwalile ukuncenga kwendodana kaNkulunkulu. Ngalesi isikhathi konke ukuncenga kwabenza ukuthi babe lenkani eyabangela ukuthi bakholoze ngamandla kwaze kwaba sekugcineni. Isifiso sikaTitus sokuhlenga ithempeli saba yize. Ngesizathu sokuthi kwakukhona omkhulu kulaye owayetshilo ukuthi akula litshe lelilodwa elizasala lime phezu kwelinye. GC 33:1. Inkani eyayibangelwa yibuphofu bababusi bamaJuda lamacala enyanyekayo ayesenziwa phakathi komuzi lowo ayesewugonjolozelwe kwabangela ukuthi amabutho aseRoma agcwale ulaka olwesabekayo. Ekugcineni uTitus wakhetha ukuhlasela ithempeli njengesiphepho. Waquma ukuthi nxa kwakusenzeka ithempeli lingabhidlizwa, kodwa kakho owalalela amazwi akhe. Nxa wayesephumile ukuthi ayephumula esihonqweni sakhe ebusuku, amabutho amaJuda aphuma ethempelini aqala ukuhlasela amabutho akhe ayengaphandle. Ekulweni kwabo omunye waphosela umlilo ethempelini, imiduli yahle yabamba umlilo, kwagcwala amalangabi. UTitus wabuya egijima elandelwa ngabakhulu bebutho lakhe lamaqembu ebutho lakhe. Wanika ilizwi lokuthi amabutho akhe acitshe umlilo lowo, kodwa ngakho owamlalelayo. Ngenxa yentukuthelo amabutho akhe ajikela izikhuni zomlilo ezindlini ezazibambene lethempeli, njalo basebenzisa inkemba ukubulala bonke ababebathola indawo yokucatsha khona. Igazi lageleza lehla ethempelini njengamanzi. Inkulungwane zamaJuda zabulawa. Phezu komsindo wempi kwezwakala amazwi athi, ikhabhodi, inkazimulo isisukile. GC 33.2. Kwaba nzima kuTitus ukuthi anqande intukuthelo yamabutho akhe. Wangena labathungameli bebutho lakhe wahlolisisa phakathi kwethempeli. Bamangaliswa yibuhle obabukhona phakathi, njengoba amalangabi ayengakangeni endaweni engcwele. Wenza imizamo yokucina yokuyihlenga. Wasuka njalo watshela ibutho lakhe ukuthi bawucitshe ungakangeni phakathi. Umkhulu webutho kanye lalabo ayesebenza labo bazama ukuthi amabutho akhe amlalele ngenkani, kodwa konke ukuhlonipha ababelakho kwakhulelwa yinzondo yabo yamaJuda lokutshisa kwempi. Amabutho abona yonke into ebazungezeliyo ikhanyiswe ligolide elalibonakala ngobunkanyankanya ngenxa yokukhanya komlilo. Bacabanga ukuthi ingcebo ezingela kumbalwa zazigcinwe ethempelini. Omunye wamabutho wajikela isibane sakhe somlilo emdulwini phakathi laphakathi kwezibambo zomnyango engabonwa ngumuntu. Isakhiwo sonke sahle sabamba umlilo. Intuthu yagcwala indlu yonke, okwabangela ukuthi bonke baphume bebaleke batshiye ithempeli isitsha. GC 34.1. Nxa kwakuqeda amathe ebantwini ababevela endaweni yamaRoma, kwakunjani kunzalo yamaJuda na? Intaba yomuzi, yonke yomuzi owakhiwe kuyo, yavutha ngamalangabi, kwangathi kwakuqubuka umlilo ngaphansi komhlaba. Izakhiwo zazisiwa zilandelana, zitshabalaliswa ngamalangabi. Uphahla lwezigodo lwalungathi lwenziwa ngamaphepha. Intungo lezisekelo zatsha zawela phansi. Wabonakala umlilo lentuthu yemipotshongo yamasango isiya phezulu. Amaqaqa ayeseduzane lomuzi weJerusalema abonakala egcwele abantu ababebukele ngokwesaba isiga lesi esasiphambi kwabo. Imiduli lendawo eziphakemeyo zalomuzi zaziminyene ngobuso babantu. Abanye babe lokumangala lobuhlungu babephakathi, njalo abanye babejabulele ukuthi amaJuda ayesethole ukujeziswa kwawo. ukumemeza kwamabutho amaRoma egijima esiyale lale. Kwase kuhlangene lokulwa kwabahlamuki ababebhubha emlilweni. Kwakuhlangene lokubhonga komlilo obhubhisayo lemidumo yezigodo ezazisiwa. Intaba zaziphendula njalo ziphendukisa imisindo emikhulu lamazwi okukhala wobuhlungu. Emidulini yonke kwakuzwakala imikhosi lokukhala. Abantu ababesifa ngendlana babezama ukusebenzisa amandla abo okugcina bekhala ukukhala kobuhlungu obungalinganisekiyo. GC 34.2. Ukubulawa phakathi kwemiduli kwase sesabeka ukwedlula lokhu okubonakala nxa wawukhangele ungaphandle. Amadoda labafazi abadala labancane, abahlamuki lamapriesti, labo ababesilwa lalabo ababezincengela umusa. Bonke babeganyulwa kungelakubandlulula. Inani lalabo ababulawayo lalisedlula labo ababebulala. Amabutho ayehamba eseqa inqumbi zezidumbu ukuze baqhubeke ngomsebenzi wokutshabalalisa wonke umuntu. GC 35.1. Ngemva kokubhidlizwa kwethempeli, idolobho lonke lawela ezandleni zabaRoma ngesikhatshana. Abaphathi bamaJuda bafulathela indawo zabo zokucatsha ababethi ngeke zingenelwe yisitha. Titus wabathola bebodwa, wabakhangela ngokumangala, watsho ukuthi inkosi yayibanikele ezandleni zakhe, ngoba kwakungekho isikhali sokulwa esasingehlula indawo lezi ezazivikelekile. Idolobho kanye letempeli labhidlizwa kwaze kwayafika ensikeni yalo. Kwathi lapho indlu engcwele eyayikhona kwakulinyiwe sengathi usensimini. Jeremiah 26:18. Ekugonjolozeleni lasekubulaweni okwalandelayo, inani labantu eledlula isigidi labulawa. Labo abasindayo bathwala njengabathunjiweyo, bayathengiswa njengezigqili, njalo bahudulelwa eRoma besiya kuba umbukiso wokunqoba kombuso wabo. Bafika bajikelwa ezinyamazaneni endaweni zokuzilibazisa. Abanye babekelwe njengabantu abangelalo ikhaya. Babhudula umhlaba wonke. GC 35.2. AmaJuda ayethezele olulenkume, azigcwalisela inkezo yolaka lukaNkulunkulu. Ekubhujisweni okwabehlelayo njengesizwe, ezililweni ezilandelayo ekudangaleni kwabo, base bevuna lokhu ababekuhlanyelile ngezandla zabo. Umprofeti uthi, maye Israyeli, uzibulele ngokwakho, ngoba uwiswe yibubi bakho. Hosea 13:19-14:1. Kujwayelekile ukuthi ukuhlupheka kwabo kuvezwe sengathi bajeziswa ngenxa yokuthanda kukaNkulunkulu. Yiyo indlela uSathane afuna ukufihla ngayo imisebenzi yakhe emibi. Ngokwenza kwabo inkani besala umusa lothando lukaNkulunkulu, amaJuda ayesebangele ukuthi ukuvikela okuvela kuNkulunkulu kususwe kibo. Njalo ngokwenza lokhu uSathane wayesevunyelwe ukuthi ababuse ngokwentando yakhe. Uchuku olwesabekayo olwenziwa ekubhidlizweni kweJerusalema luveza amandla kaSathane phezu kwalawo abavuma ukuthi ababuse. GC 36.1. Ngeke sizwe ukuthi uKristu kumele simbonge kanganani ngokusivikela akwenzayo njalo langenxa yokuthula esikukholisayo. Isandla somusa kaNkulunkulu esibambe imimoya ebangela ukuthi uluntu lungabi ngaphansi kokubusa kukaSathane ngokugcweleyo. Labo abangalaleliyo labangaboniyo balesizathu esikhulu sokubonga umusa kaNkulunkulu obanzi obamba amandla kaSathane amabi kakhulu. Kodwa nxa abantu beseqa umgceni wokubekezela kwezulu, isandla lesi esivikelayo siyasuswa. UNkulunkulu lami njengomahluleli omela ukujeziswa abantu ngenxa yezono zabo, kodwa uyayekela bonke abaphika umusa wakhe ukuthi bavume ukuthi abakuhlanyelileyo. Zonke insaba zokukhanya eziphiweyo lokuxwayisa konke okululaziweyo loba okungalalelwanga, imizwa yonke engalunganga ekholisiweyo, lapho konke ukwephula kwemithetho kaNkulunkulu yintanga ehlanyeliweyo eletha izithelo ngesikhathi sokuvuna. Umoya kaNkulunkulu nxa ulokho uphiwa njalo njalo, ekugcineni uyasuswa kulowo okhetha impilo yewona. Kusale kungasela mandla okunqanda imizwa emibi yomphefumulo, njalo kungasela kuvikelwa ebubini lasebutheni bukaSathane. Ukubhidlizwa kweJerusalema kuyisixwayiso esesabekayo, kanti njalo esicolekileyo kubo bonke abadlala ngamathuba omusa ongcwele, njalo bephika ukuncenga lozwelo lwasezulwini. Akuzake kube khona ubufakazi obucacileyo bendlela uNkulunkulu azonda ngayo isono, lalokhu okuzakwehlela labo abazatholakala belecala okwedlula lokhu. GC 32.2. Amazwi esiprofethi akhulunywa ngumsindisi mayelana lokwethekelelwa ngezehluleko komuzi waseJerusalema azagcwaliseka ngokwesibili, lapho lokhu okwenzakala emuzini waseJerusalema kuzabonakala njengesithunzana nje salokhu okuzayo. Ekwahlulelweni komuzi okhethekileyo, sizakhangela sibone ukwahlulelwa komhlaba ophike umusa kaNkulunkulu wacholela phansi umthetho wakhe. Imnyama kakhulu imbali yokuhlupheka. Le ngqondo iyakhathala nxa sicabanga ngakho. Waba mubi kakhulu umphumela wokuphika amandla asezulwini. Kodwa isehlakalo esimnyama kakhulu silethiwe ngesikhathi kuvezwa okuzayo. Imibhalo yasendulo lokuhlamuka lomvikela lezimpi lengxabano ukulwa kwamabutho ngosindiso odidekileyo ngomsindo odidekileyo lezigqoko ezigiqwe egazini, Isaiah 9 verse 5. Konke lokhu kuyini xa kungaqathaniswa lezehlakalo ezesabekayo ezizayenzakala ngalolo suku lapho umoya kaNkulunkulu ozasuswa khona ebantwini ababi, lapho angayiku ubamba khona imizwa emibi yoluntu lolaka luka Sathane. Umhlaba ngokuqala uzabona umphumela wokuba ngaphansi kokubusa kuka Sathane. GC 37.1. Kodwa ngalolu suku, ngokufana lalokhu okwenzakala ngesikhathi sokubhidlizwa kweJerusalema, abantu bakaNkulunkulu bazakhululwa. Bonke abazatholakala belotshiwe kwabaphilayo, Isaiah 4:3. UKristu watsho ukuthi uzabuya okwesibili azobuthela bonke abathembekileyo kuye. Lapho ke izizwe zomhlaba ziza kulila ngaye. Isambulo 1:7. Sibone indodana yomuntu isiza emayezini ezulu ngamandla lenkazimulo enkulu. Iza kuthuma izingilosi zayo ngomsindo omkhulu wophondo. Ziqoqele ndawonye abakhethiweyo bayo emagumbini amane. Kusukela emkhawulweni owodwa wezulu kusiya komunye. Mateyu 24:30-31. Kuzathi bonke abangalamukelanga ivangeli babhujiswe ngomoya ozaphuma emlonyeni wakhe lenkazimulo yokuza kwakhe. 2 Thessalonica 2:8. Njengo Israyeli wasendulo ababi bazazibhubhisa bawa ngenxa yezono zabo. Ngokukhetha impilo yesono bazikhiphile entandweni kaNkulunkulu. Imvelo yabo yonakele kangaka ngobubi, okubangela ukuthi ukubonakala kwenkazimulo yakhe ekibe kube ngumlilo oqothulayo. Amahebheru 12:29. GC 37.2. Kumele abantu bananzelele hlezi banganaki isifundo esitholakala emazwini kaKristu nxa wayexwayisa abafundi bakhe ngokubhidlizwa kweJerusalema njalo ebanika isibonakaliso sokuza kokuchithwa. Esenzela ukuthi benelise ukubaleka ngokufanayo ukuwaxwayisela umhlaba ngokusa lokubhujiswa kokucina, wanika njalo izibonakaliso zokusondela kwakhe walo ukuze bonke abathandayo babalekele ulaka oluzayo. UJesu uthi kuzaba khona isibonakaliso elangeni lasenyangeni, lasezinkanyezini, lasemhlabeni usizi luzakwehlela izizwe. Luka 21:25, Mateyu 24:29, Marko 13:24-26, Isambulo 6:12-7. Labo ababona abalalelayo isixwayiso lesi abasoze batshiyo ebunyameni. Ukuthi lolu suku lubathole bengalilundelanga. Kodwa kulabo abangasoke balinde, usuku lwenkosi luza njengesela ebusuku. 1 Thessalonike 5:2-5. GC 38.1. Umhlaba kawuzimiselanga ukulalela izixwayiso ezesikhathi salamuhla, njengalokhu amaJuda engazange elalele ukuxwayiswa komsindisi ngalokhu okwakuzayehlela umuzi weJerusalema. Usuku lukaNkulunkulu luzakuza ababi bengalulindelanga. Nxa impilo iqhubeka ngendlela zayo ezingela kuphela, Nxa abantu betshiseka ngokuzithokozisa ngamabhizimusi, ngokwenza imali, ngokuyalelale, nxa abaphathi bebandla bephakamisa ukwanda kolwazi lempumelelo yomhlaba, labantu sebedonselwe ekupheleni kwamanga. Lapho-ke, njengesela, phakathi kobusuku lingena endaweni engalindwanga. Ngokunjalo-ke, ukubhujiswa kuzayehlela ababi, njalo abasoke baphunyuke. 1 Thessalonike 5:2-5, GC 38.2.